Lezi zimali esezibolekiswa abaphathi ntambo labalandeli babo zizaphezu kwezikweleti zezimota ezifanayo ezitholise wonke amalunga edayela ePhalamende ekuqaleni kwesigaba. Iningi lithi alikholwa ukuba izobuyiselwa leyo mali njengokutsho kukahulumende ma kukhangelwa iholo elincane abalitholayo, njalo kusasele isikhathi esingaphansi komnyaka ngaphambilini kokuthi siphele isigaba samalunga edayela ePhalamende kanye labaphathi ntambo bengatsha zikahulumende. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uyakufakaza ukuba kuliqiniso ukukhulunywa ngalezi zikwelede ezinkundleni ezijeneyo zokuxhumana ezebulenjini.
Thina njengelunga le-MDC siyakwamukela ukuthi uhulumende uphe amalunga edala lePhalamende izikwelede ezemali engange-$40,000 ukuthi bakhe izindlu kumbe babe lemisa. Lokhu sikubona kunceda kakhulu ekuthini abasebenzi bakhe uhulumende bonaba baza kuba lesikhathi ke ingqondo zabo zihlalisekile, bakhangelisise umsebenzi wabo bawenze ngemfanela njalo ngokuzasuthisa uZulu, ngoba abavele bemele abantu.
Kuqhubekele phambili sithi bona njengebandla bayalisola lelinyathelo likahulumende.
Akumelanga ukuthi kube yindlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa ke yilaba abanye bethu abayebandla esikulabo abaphikisayo abe-CCC abasafuna nje ukudlala imidlalo. Labantu bathi leyo mali kabayazi njalo leyo mali kabayithathanga. Iningi labo selithethe umuntu owalileyo kuyithatha leyo mali uyedwa nje umakhamu umlayo ngumlungu. Umlungu wavela wazenzela imali yakhe ngesikhathi sabelungu, siyakwazi sabelungu babephanana indlela zokwenza ukuthi babe le mali, akayidingi leyo mali.
Ummeli we-Norton edayela ePhalamende umnumzana Themba Mliswa uvumile ukuba utholele imali esithi incane kakhulu.
Their term, they would rather get the list so that they have also been given 40,000 as housing allowance. Yet the minister has got 500,000. The deputy minister has 300,000. What is 40,000 for a member of parliament to buy a house in the high density areas? This is how low.
Kungcono bathole okuncane khonokho, bathole ama 40,000 njengemali yezindlu. Abaphathi ntambo bakahulumende bathole ama 500,000. I 40,000 incane kakhulu, basikhangelela phansi.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edayela ePhalamende abebandla lakhe abathethe lezo zikwelede benze into embi esithi lokhu kufana lokuthi sebethengwa iZANU-PF.
And they cross the line. And I told them that if you don't act accordingly, you know what it means. The citizens are waiting for you.
Sebephakathi kwalabo abantshontsha imali yelizwe, sengibatshelile ukuba bengekela ukwenza okucacayo abantu bazabona okokwenza ngabo.
Enye ingcwethi ecubungulayo zomnotho umnumzana Masimba Kutshera upha umbono wakhe naye phezu kwalolu daba olusegudwini.
Umbuzo wami uyabe ungowokuthi nxa kuyikuthi kulama MP kumbe ama deputy minister kumbe ama minister azahluleka ukubuyela kuphalamende next term, imali zangkhona bazazibuyisela njani? Ngoba nxa kuyikuthi ngama-loans kumele kube le ndlela yokuthi izimali zonezo zibuyele kithi njengama-taxpayers. Kodwa ngibona njengani iloan enjengaleyi ilodubo, ngoba ama-MP asakwazi ukuthi bazaphenduka yini uPhalamende kumbe ingxenye bayalusa ama-seats abo. Into enzima leyo ngibona njengani ama-loans lawa
iningi lile mbuzo ethi kusemthethweni na okwenziwe nguhulumende, ngoba imali engangengxenye yesigidi samadola okumele ibolekwe abaphathi ntambo yimali eningi kakhulu okumele iqale ihlaziwe edayela ePhalamende andubana banikezwe lezo zikwelede. Ngakho-ke nxa amalunga edala ePhalamende wona okumele ahlaziye lolu daba esezathaphuza mbizayinye lohulumende, akusoze kwalunga lutho. Njalo kuphambana nezibopho zokusebenza kwala malunga zokumela izisitho zikazulu edale. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.